kumkotho lokho ebandleni lethu umuntu kapho ngokuxotshwa nje njengenja engenendlini silomthetho sile constitution etho ukuthi umuntu yamsuspenda njengoba ubona sihlalele phansi sam suspender with immediate effect thina ngokwethu kasoso secretary general wethu izizathu siziphile njengakhonokhana abakwenze lo Jacob Mafumo umeya weHarare babuye bezosihlalela eholiday ini ba-announce bethi sebekhethe upresident. Yona iconstitution iclear ukuthi upresident kuyahlangana amaprovinsi wonke. UJacob Mafumo elimbonile announce ukuthi sekhethe upresident and watsho ukuthi hayi yena into akhuluma ka-2019 yikho-ke usengezo uyakwazi kamhlophe uChabango ukuthi kakho khonapho abantu abamu-appointayo la enxa elalele uyakwazi ukuthi wa-appointwa yithi nxa yena eswa-appointwa ngo-2019 lo amthoyo hhayi kasekho epatini ngezinye indlela sezixotshile yebo ye engaba legunya ukuthi wagazedwa ukuthi uzaba ngusenetha hhayi icala liyakulandela angaze ebe ngusenetha singaqeda-ke kukhongresi enye irizolushini yikumxotsha khona esenethi yakhona lokho sizakwenza ngoba sitshilwe laphana ukuthi hhayi ikhongresi kufanele ibe sekhona ngoba siyavunyelwa i-90 days lokhu sibonisana kuthi bese siseta-ke ilanga le-congress ubaba uDingilizwe-Zuma hayisiwo president ubambile ukuthi sesihlangene njengabantu bezimbabwe sabonisana njengoba sitshile ukuthi sizakonsulta wonke umuntu wezimbabwe efolosi sitsho ukuthi madoda sihlanganeni sikhethe umuntu ozasikhokhela
ungasitshela ukuthi lilamalunga ilizwe lonke jikelele na
iparty ayisiyo yakobulawayo ngiyezwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni vele amaphathi wonke a-opozayo asuka emathebheleleni ungakhangela ozaphu ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni ukhangele yona i-MDC yafonwa ngo-Gibson Usibanda basebesiyadinga ubaba uThwangirayo ukhangele even i-MDC yadikhokhelwa ngobaba uHashman Ncube yasukela kobulawayo badinga umtambara